So we see card descend about VOA in the valley.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 1 kuMvimbitho 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili umsekeli webandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change obulawe ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU PF ube ngosakhulayo osanda kuthatha umfazi njalo ube lomntwana omncane. Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso se-20% ngemva kokulobelana kwakhe isivumelwano le-Apex Council izolo. Kodwa abanye ababalisi bathi incane kakhulu limali. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo owe-State of the Union namuhla lapho azaphatha khona indaba ezitshiyeneyo ezigoqela ukuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli webandla le Citizens Coalition for Change obulawe ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU PF yekhwekhwe ngesonto uMnumzana Mboneni Ncube ube yindoda esakhulayo esanda kuthatha umfazi kanti njalo ube lomntwana omncane. Lokhu kuvezwe ngumkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa ekhuluma lentatheli zindaba eHarare izolo. UChamisa usole isehlakalo lesi esithi isadaki kumele ingenele kudaba lweZimbabwe ngoba udlakela lolu lungagcina ludala ukungahlaliseki emazweni asemhlubulweni weZansi ye-Afrika. Nango uChamisa echaza umufi.
Mboneni Ncube lost his life. His life matter. This young man was recently married. He has been married before. And of course, the wife died. He has an 8-year-old daughter, a small scale minor. He's 35.
UMboneni Ncube ubesanda kuthatha umfazi. Ulomntwana oleminyaka eyisishiyagalombili. Ubezama ukuqala impilo entsha ngemva kokubhujelwa ngumkakhe. Kodwa sebembulele ngenxa yezombusazwe. Lokhu kwenziwe ngabanye abakhokheli beZANU PF ekhwekhwe. Sebephendule ikhwekhwe yaba yisigaba sobudlofa.
Or Al-Shabaab, or they call it Mashuruku. And I don't know why they want to tarnish the name Shuruku.
Vasebenzisa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Angazi lokuthi indaba besebenzisa lelo gama ngoba abantu abavela eshurugwi ngabantu abahle.
For free and fair elections in the face of escalating political violence. Mr. Mnangagwa and your ZANU PF, if you don't want competition, don't call for election.
Baba Mnangagwa le ZANU PF yako, nxa ungafuni ukuncintiswa, ungenzi ukhetho. Ngikuzwile futhi usithi uChamisa uthanda udlakela. Akuqondanga lokho. Ngingumuntu wokuthula mina.
I'm a man of peace.
Lanxa amapolisa ekubeke sobala ukuthi abanye bababoshiweyo ngabasekeli beZANU PF abebandla elibusayo baya kulandula lokhu. Amapolisa athi asebophe abasolwa abalitshumi lasithupha 16 njalo athi adinga ingqungquthela yabo uKennedy Simbi onakanelwa ukuthi nguye owagwaza inxeba elabulala uNcube. abasolwa bahlasele amalunga e-Triple C emhlanganweni kaChamisa wokukhankasela ukhetho ngesikhathi yena uChamisa esenkundleni ekhuthaza abantu ukuthi bavotele ibandla lakhe ngobunengi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa, umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
Asikhangeleli thina ukubana ama-elections eZimbabwe ukhetho kube le-violence ngendaba yokuthi kuyinto eyenza ukuthi elizweni kungabi lokuthula njalo kungabi lokuthuthukeza kwezindawo ngenxa yokuthi i-violence iyabe siyi-order of the day. So yikho umongameli u-Advocate Nelson Chamisa ekhuluma ngendaba-ke ye-violence eyayenzakala eKwekwe.
Manje ungasitshela ukuthi amapholisa alabo yini ubufakazi bokuthi bona labo ababotshiweyo yibo abayenza lesi sihluku?
Yes, sikhangelela ukuthi kuzaba le investigation ngamapholisa njengoba bekhulumise bebothe abantu abayi-16 ukwenzela ukuthi indaba le i-follow up, njalo simeke sure ukuthi kuyaba le justice for imuli yakoNcube elahlekelwe-ke Mbonisi Ncube oleminyaka engu-35.
Manje lina lithini ngendaba yobudlwangudlwangu osebusenzakala lobu, ikakhulu sikhangele ukubana ukhetho lwama-by-elections soluseduzane?
Indaba ye-violence ngesikhathi sokhetho indaba ehluphayo kwele Zimbabwe ngenxa yokuthi ungakhangela ubana sukusela independence ama-election kuleli lizwe ahlala ele-violence, ukubulawa kwabantu ngendaba zombangaza sonke esiyikhangeleleyo ngenxa yokuthi sikhangelela ukubana ukhetho liyenze kungabi labantu abaluza impilo ngendaba ye-violence.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva yisikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Ilunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi lanxa ilusola loludlakela, abantu kumele bamelele uphenyo athi ukugijimela ukugcona ibandla lakhe.
Kumele kube lokuthula zonke izikhathi, kube sokusafika ukhetho kulokuthula. Kodwa kuyadanisa nxa ukuthi kulezinto ezinjengazena ezenzakalayo, kodwa-ke osokukhona sokuyiwe imvamo lapha eZimbabwe. Indaba lezi mele sinike amapholisa isikhathi bacubungule baphumela kuyikho okwenzakeleyo ukuthi ngubani okwenzileyo, kungacatshangelwa andubana sikhulume sithi hhayi ububi benziwe ngubani. Asike sinikeni abemthetho laba bake bakucubungule kakhulu ukuthi kuhambe njani.
Umnumzana Belief Gawule lilunga le-ZANU-PF. Kusenjalo, ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha, i-Peace and Reconciliation Commission, yethule umbiko izolo ikhuthaza abantu ukuthi bachiyane lodlakela. Kodwa isimanga ikuthi likhomishini ayizange ikusole ukubulawa kukamnumzana Ncube, ngisho khona nje ukukhuluma ngalolo ludaba. Le yinto esolwe ngabalwela amalungelo oluntu abafana lomnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Kulusizi ukubana abantu babe bebona umuntu eganga bebe sebekhuluma be-generalize. Alubana ikhomishini ngabantu abaqotho abafuna ukuthi kube lokuthula elizweni, bekufuze betsho bese beqale ngenkulumo, ngoba into zonke lezi ziyenzakele kube lenkulumo etshengisa ukubana elizweni abaphethe amandla kathesi, okubalisa umsekeli kamongameli uChiwenga into ayikhulumileyo esekhwekhwe ukuthi uzachobodisa abamayelo njengentwala. Yiyo izinto ezibangela ukuthi kube lodlakela elizweni. Abatshelwa kube sobala ukuthi hayi zanu yini elibulela abantu ke lani ukwenza i-violence.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo we-Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selo Nare ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Iv Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze izakhamizi zeGwanda ukuthi zivotele amalunga alo kukhetho lwama-by-elections ngoba engabakhokheli abaqotho. U-Albert Ncube uyalandisa.
Le nkuthazo yethu le iziphathamandla zaleli bandla esigoqela ilunga ledale le-National Executive unkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa, yena ojela abantu abaze emhlanganweni obuseJawanda Park ngempelasonto ukuthi bavote ngokhalipha befake amakhansila e-CCC ezikhundleni athi amalunga ezana u-PF okuyibandla athi ngelamasela asabulele ilizwe.
Sithi thina siyi-Triple C asikhipheni amasela. Amasela asithathela ikusasa lethu lekusasa labantwa bethu.
Umhlangano lo ubungawukhankasela amalunga e-CCC agoqela umnumzana Justin Mazale wayengumeya weGwanda waqhotshwa esihlalweni libandla le-MDCT elikhokelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphe esetheswa umlandu wokusekela umnumzana Nelson Jamisa. Udinga ukubuyela esikhundleni sokuba ngukhansila kaward 7. UMazale uzancintisana lo mnumzana Thembelani Madudu owezanu PF ulizwe ngathweza aphu lo mnumzana Vusani Mhlanga owe-MDC Alliance kukhetho luza kwenziwa mhla zima-26 kuyonali inyanga. UMazale uthi uzimisele ukusebenzela uZulu.
What have to be planned ibuye kwi-municipality lo minister wathembisa kodwa kwame endleleni yizwe ezinye izinto emele sizilungisise lokwelusa amanye ama-policies lokwelusa eminye imithetho esayishiya ikhona.
Isikhulumeli sebandla le-CCC ezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi umasipala weGwanda ngasaqhubi kuhle umsebenzi selokhu uMazale wasuswa esihlalweni.
Izinqumo ezithathwa yikhansili lelo meya lo osekhona webandla leli yabomonzora i-MTC yabomonzora azitshengisi ukuba ngabantu abanozwelo lokuthandana labantu.
Ukubulawa kwelunga lebandla likaThamisa ngabanakekelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF eqweqwe ngesonto sokusolwe ngabaningi abagoqela abahlali beGwanda bona abathi bafuna ukuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngokuthula. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini ngenyanga i-20% kulambela ukusayinelana kwakhe isivumelwano lenhlanganiso yezisebenzi i-Apex Council izolo. Uthi njalo phezu kweholo ledola lakuleli izisebenzi zizaqhubeka zithola ama-$75 okuyimali ye-COVID allowance zibuye njalo ziholiswe i-$100. Uhulumende ubevele kukhulumile lokhu kumaviki asanda kwehlula. Abanye ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi lokhu akuguquli lutho ngoba uhulumende elokhe engakafiki ku-$540 abayifunayo. Ngokunjalo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo uthi baza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki.
Nxa sikukhangela konke lokhu izinto azikhuluma kudala esikunanzelelayo yikuba i-public service isebenzisana le-NJNC badlala ngomnotho welizwe ngoba nxa behleli kulama allowance abanika naye 2 basebenzisa ngesilungu okuthiwa yipropaganda. okuzayenza nje abantu bathi uhulumende uthe sokuyenzakala lokho kodwa kuyinto ekade iveli khona mqoka isazakala sina ke njenge athuzi asikubambi asikuyamukeli asikuvumi oku statement lesi ngoba kwaqala akula umuntu osimeleyo ezi ababalisi ku NJC kuyakhulunywa nje ngo Cecilia Alexander Cecilia umuntu esamfakelwayo esingamaziyo lokuthi umele bani wakhethwa ngubani
Sikhuluma nje limi ngaphi njengababalisi beathuzi liyahamba yini emsebenzini kumbe lilamalanga
Asimanga kusinemezelo sethu esasinikeza umqhatshi wethu ukuthi asenelisi ukuya emsebenzini kodwa ke singabuyela emuva nxa sikhangela ukuhlukunyezwa esikwenzayo ukubotshwa ukutshaywa abanye bamalunga ethu bathi besizwa isinemezelo sokuthi mhlaka 22 umuntu nxa engasabuyelanga emsebenzini kuyafana nje lokuthi usezigxothile emsebenzini bahamba babuyela kodwa sesisiya phambili senza ukugoqa istatistics akubona ukuthi balutshwana abantu abasebenzayo ngokunjalo nxa sesikhangele istatement lesi esesitg amalunga ethu asezahamba kabili kuphela emsebenzini okuyikho kulingana lehole esilinikezwa nguhulumende isivumelwane sesisenzileke lamalunga ethu ukuthi emsebenzini sonke sihambe ngomvulo langolwesibili la amanye amalanga umuntu aphumule ngoba uzabe esebenzela ize
Umnumzana Themba kuye moyo ngoinhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umasipala wakobulawayo usevalela amanye amalokishi amanzi okwamahola angamachumi amabili 20 hours ngoba amadamu eloke elamanzi amalutshwana. Inkundla yesayithi yona ithi abacubungula ezombusazwe sebesole kakhulu ibandla lezanu PF besithi liyaphambili ngomkhuba walo wodlakela. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani ku Studio 7, salibonani basakazi be Studio 7 labalaleli bonke be Studio 7 jikelele. Ngixolani lo okhulumayo wasemathebeleleni South Bank, welikamzilikazi lamashobane. Mina ngilesicelo lombuzo lapha abadala. Ngisacela ukuthi ngibuze ukuthi lapha ku MRP ubaba umqondisi uma simvotela, simvotela ukuthi ahlukanise imthwakazi leZimbabwe yini noma simvotela ukuthi abe ngu MP kumbe simvotela ukuthi abe umongameli kumbe simvotela ukuthi abe yikansela. Kukhona lapha ngideka khona mina ngiyadideka ngicela abangangiphahlulela abangiphahlulele khona lapho banhlukaniseli imbambo lomgogodla okwesibili ke ubaba wethu lo mongameli wethu ongayazi into ayenzayo yena lo baba omnankwagwa njengoba etuselulungele yena ukuthi usekulungele ukuthi u-3C mayethena usemi ngomumo ukuthi uzadala udlame mbe ngisafisa ukwazi ukuthi yena uselungele ini ukwenzani uma ngabe bakhona abangasitshela bebandla lakhe abahamba laye basithi yini asekulungele ukwenza zali mangabe kwenzakalani ngiyabonga balaleli le studio 7 labasakazi bamabahle
sanibonani sanibonani mawuyani ku studio 7 balaleli labasakazi ukuthi munjani njani ungelela ofiserani romance god ozala ngikhona le plumbi kwelikamadlambu ngikhuthaza nami abantu bakithi khona le komadlambu izigodi zonke umasipendi eslamthi yonke ukuthi elisekhaya siyacela ukuthi liphakame le bhalisele ukuvota siyacela kakhulu le bhalisele ukuvota ngiye ngikhuthaze nathi segoli nawo bonke abasuke eBotswana eSouth Africa ukuthi uma kufike ilifi yakho njengoba kuzavota mhlaka 2023 ingakafiki uma ifika lungiselele ukuthi ufike nawe uthathe isithubo usiye eflamthi kwampana kumbe usiye etawuni yakho lapho kune-ofisi lezekhona kuvalise ukuvota
salibonani lonke kustudio 7 linjani siyaphila ye bantu besinesicelo lapho sithandi ke licelele uhulumende wakithi lo upresident lo mnangagwa le ukuthi eyekele lento yenzayo le akahambe ithatha abantu laba base-Ukraine abantu bengazibe kanti ulindeni ibulwa umpresidente yini ngoba manjani kanti njani eyeyidela abantu kahambe ithatha abantu abase-Ukraine sesifele ngabafowethu ngenxa yakhe leke BZA kufonela iGerman for yini akaboni ukuthi amanye amazwe akhuphe izindiza belanda abantu e-Ukraine ize bengafa abantu babo hayi akazama ukuthekela yeke isikhandi manje njengendoda kathi indoda enjani kulena kahle kahle efuna ukucatshangelwa deyile imazwe ngezosontshela zona ngapha kithi ematebelendi esiya ezidla labangani bakhe lezi kasafunga uzikhupha ukuthi landa bafowethu ngale e-Ukraine hayi akazama ukusicabangela mani kanti njani kanti nendoda leyo
salibonani basakazi be-Studio 7 okhuluma ngudewa ngizalwa echolojo bengithanda nje ukufaka owami umbono ukuthi besicela ukuthi elizweni lakithi eZimbabwe nakhona omongameli nje sike sibone umongameli ophatha maybe iminyaka ngu-10 achiyele omunye sinankinga lokuthi yiphi iphathi ephetheyo but ngicabanga ukuthi omongameli nje mabe ngakhe betshintshisane sibone umongameli nje phatha iminyaka u-10 kusuka lapho kungena omunye kwenze njenga sibone nje njengakwamanye amazwe ngoba sibona kwamanye amazwe kwenziwa kanjalo umongameli uphatha 10 years aphume phathe 10 years aphume sicela nasezimbabwe kwenzeka kanjalo akuthi siphathwe ngumuntu oyi-1 iminyaka efika ya-20 or 40 loko siphethwe umuntu o-1 hhayi lokho siyakucela bakithi akucela kuke kube notshintsho
Salibonani ku-Studio 7 livuka njani bahlobo ngoJafet Ndlovu lo owasecholojo is-vice chairperson we-Indosakusa Community Development yasecholojo ngibuya ekhaya on behalf of ukurejister silungiselela bonabo ukhetho loluza kuba khona singabanye babantu nje amagamethi lawa kade sephumile engasekho ehlelweni lokuvota kungenxa yokuthi ungarejisti khona lokho sesahlala emazweni bakithi okokuqala ngizathanda ukugqugquzela sibili abantu intsha ikakhulu labo abadala bonabo abakhona emakhaya sihambeni siyorejista bakithi lama kungaba yungavoti ngibona ngani kuyabe kungaselani okutheni kodwa ukurejista kubalulekile ngoba kusinika ilungelo lokuthi sibe la ama-constituency onalani esilawo laphana ekhaya ngibe sengisiba lesicelo-ke engaziyo ukuthi singafika njani kulabo abasiphathela zona lezi ndaba zokurejista ngifikile laphana mina njengoba ngiwechitachawa ngisecholojo ngiye ngafika lapho kurejistwa khona echolojo njengoba kade siyarejista ngitshilo ngaphezulu ngithe sengirejista stake njengomuntu ongani kulala lapho engithungamela khona ngase ngibuzisisa indlela abasebenza ngayo engikutholileyo laphana ikuthi ma kuphumela abahamba bengama-mobiles kustation abafikela kiso bajwayele nje bazihlalela amalanga amabili njengomuntu ongumhlali wesigaba ngananzelela ukuthi imizamo abayizamayo yebo ingabathola abantu kodwa isikhathi abasipha sona siba sifitshane
njani basakazi bakaStudio 7 lonke elikhona ngapha ngasemelini siyabonga kakhulu izigaba eziningi lenhlelo eziningi zamadona characters bayazincedisa abantu ngokuthi babayekhile izinkathi zokulima nokufuya inkukhu ngibonga bonke abasengadini esilwa nendlala project esejoseph angale ngithi linjani malunga esilwa nendlala gcina nini ubuvila abudliwa uthi isithuthuku ngijike ngikhona phana emzini omkhulu kojikani kuye ngelubongane the big one ngithi phesha kwamahlasela usabongane unamafika unasiche sadika umama unalo ngithi phulanda ikhokho lingakhohlwa ikorona ikhona lisigeze izandla oyikhulumisayo upeter kopeter mvunene
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. iVoice of America ithi izizalwane zaseNigeria ezilabantwana abakwele Ukraine zitshengisele esigodlweni seRussia izolo zisola lelo lizwe ngokuhlasela ele Ukraine. Umsakazo munye uthi abesifazana bakwele Cameroon labo sebengena kumaqembu alwisana lezikliwi zeBoko Haram. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo edale lePhalamende namuhla owe-State of the Union, lapho azaphatha khona indaba ezitshiyeneyo eziqoqela ukuhlaselwa kweUkraine ngele Russia. Umbiko wakhe lo uza ngesikhathi impi eqalwe ngumongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin iqhubeka kwele Ukraine. Izolo iUnited Nations yenze umhlangano ngalolu daba, amazwe amanengi asola iRussia njalo akhuthaza ukukhulumisana ukuze kuqedwe limpi. Umhlangano lo wenziwe nesiphangiphangi ngemva kokuba uPutin etshele amabutho akhe aphatha izikhali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi yahlale elungiselele. Ebuzwa zintatheli zindaba izolo ukuthi uzulu weMelika kumele ethuke na njengoba uPutin esekhuluma ngezikhali zempubhiso, uBiden uthe cha ngokubika kwephephandaba leThe Hill. EleMelika labangane balo bethesa eleRussia izijeziso zenotho phezu kwalimpi. Izolo khona inhlanganiso elawula ezenguqu emhlabeni jikelele iFIFA kanye lelawula ezenguqu kuzwekazi leEurope iUEFA zixotshele Russia kumincintiswano yaso. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Akusarayithanga lapha ngoba sibona impi le eUkraine amapandits or ama war generals akudala abesithi iUkraine vele bebebancinci and then ipower yeRussia was going to completely annihilate them. But into esingabona singabuyela emuva siyabona ukuthi uNapoleon wayesithi yena umongameli weFrance in the 17th century wayekhuluma esithi morale in war is like 3 people to 1. So sibona lapha ama-Ukrainians belwela lapha abahlala khona, lapha abavela khona, lapha kulaba obaba labokhokho babo, and they have a fight in this thing. So into engiyibona lapha iRussia ibingalungiselelanga, lamazwe wonke even iAmerica bebengabona ukuthi iUkraine were this determined to have amabutho plus i-self-defense with local people abangazake babambe izikhali in their life.
Umongameli Biden uthi lanxa uPutin sekhuluma ngezikhali zempubhiso abantu beMelika akumelanga bethuke. Uyamthemba yini?
Hayi, mina lami angisakuthembi lokho ngoba sibona uPutin is very unpredictable. Singabona iwar in Angola leyana eya the Boer War versus the Angolans kulama Cubans laphana. U-General Magnus Malan wayesithi yena ngendaba zona lezo ukuthi ma ungakwazi ukuthi the general on the other side ucabangani, it's very very unpredictable ukuthi uzajika ziphi izikhali in the war. The possibility of a nuclear war lo Putin must not be put aside ngoba sibona ukuthi laba ama-Russians they are using different methodology ngoba impi yangkhona isamanga kuhle on their behalf.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. umsekeli webandla likaMnumzana Nelson Chamisa obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngamalunga ezanu PF uMnumzana Mboneni Ncube ube ngosakhulayo osanda kuthatha umfazi njalo uchiye umntwana omncane. Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso se-20% ngemva kokulobelana isivumelwano le-Apex Council. Kodwa abanye ababalisi bathi kabakwamukeli lokhu. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo State of the Union ePhalamende yelizwe lakhe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.